So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Lingayi libuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 kumabasa 2020 uChris Gande. Indabeni zethu lamhlanje kubhubha owesithathu ebulawa ngumkhuhlane we coronavirus eHarare. So kuqhamuke umkhuhlane ocatshangelwa ukuthi ungaba yi coronavirus eGwanda wabulala abantu abahlanu lanxa abanye besithi yi malaria.
Lapho uqhamuke khona lomkhuhlane endaweni zakubongukwali ebuvuma khona ngale ema-south endaweni okuthiwa iGwanda South, indawo eyaziwa njengendawo nje isiqinti esithize minyaka yonke okwakuthuthe khona imalaria.
Inhlanganiso ye-World Food Program izolo yethule isicelo sesiphangiphangi esemali engange-$130 million eyokudingela abalambayo eZimbabwe.
Umumbu wodwa kayisikho kudla, kudingakala i-cooking oil, kudingakala ishukela, kudingakala konke okuza kwakha umzimba. Ngamuntu engenelisa ukuthi athenge inyama kakuda kudla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulo wesilisa obehlala eHarare obulawe ngumkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko lo. Othi umuyi obele minyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu i-50 uke wavakatshela kwele Bhilitane ngenyanga edluleyo. Umuyi ubikwa eqale elezibonelo zomkhuhlane we-coronavirus ezinganeno, kodwa izolo impilakahle yakhe ibe sengozini wasiwa esibhedlela se-Wilkins eHarare lapho agule khona kakhulu waze wabhubha. Umuyi ubikwa ubevele elesifo esingaqanjwanga igama. Kunjalo nje kubikwa kubhubhe abantu abahlanu emzansi yeGwanda kumalanga amalutshwana asanda kwedlula ngemva yokugula umkhuhlane ocatshangelwa ngabanye ukuthi coronavirus, kodwa abanye besithi imalaria. Sixoxe lo wake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yebo, sekuzwakele ukuthi kulabantu abagula umkhuhlane abanye abacabangela ukuthi ungaba imalaria. Kodwa ke ngokwazi wethu thina abanye lapho uqhamuke khona lomkhuhlane endaweni zakubongukwali ebuvuma khona ngale ema-south endaweni okuthiwa iGwanda South, indawo eyaziwa njengendawo nje isiqinti esithize minyaka yonke okwakuthuthe khona imalaria. Laphana kusaspraya kusafafazwa lezi indawo zazivele zifafazelwa yona leyo iminyane okuthiwa ibangela imalaria. Okwenza ukuthi abantu bangahlaliseki ukuthi angithi phela elizweni kulala umkhuhlane okuthiwa i-coronavirus okuthiwa ulezibonelo ezifana lezayo imalaria uqhuqho. Kodwa iqiniso ukuthi leyo ndawo ngokwazi kwethu indawo evele kuthiwa ilawo umkhuhlane oqhuqho.
Bengaba bebaningi kakhulu yini asebegula imalaria le okuthiwa iqhamukile khona ngapha?
Yebo, bona bakhona esibona lapha ebulenjini lesikuzwa nxa kukhulunywa, mbona ngathi inani lalabo kuthiwa baphethwe imalaria okwazakalayo bangafika amashumi amahlanu lesificaminwembili 58. Kungenzakala ke ukuthi ngxe abanye basagulela ezindlini bebengakafiki emtholampilo, kodwa inani ebesilizwile ilona lelo lokuthi ayiba khona nyana nje besitsho lokuthi lapha lalapha khona ngale kubongukwali kubobuvuma inani labantu ngendawo ngendawo bangaka, kodwa inani labo bonke ngokuzo kwame ekugcineni bebengamachumi amahlanu lesithobaminembili njengoba ngisitsho 58.
Bakhona yini abagulayo khona ngapho okuthiwa kule malaria abahambe esibhedlela bayokhangelwa ukubana bengaba belegcikwane le coronavirus na kumbe yiyo imalaria uqobo?
Yeah. mazi sizwa kuthi abahambile sibili bayahlolwa ukuthi kambe ngabe bagula uqhuqho lolo olujwayelekileyo kumbe bagula okunye okungayisikho lolo qhuqho. Iziphathamandla-ke zempilakahle zithi hayi laba bantu sibili bakhona kulaba abagulayo bagula uqhuqho imalariya engathi ilesihlabo. Yebo kambe engxenye kungaba imalariya ebuya ngamandla, kodwa-ke hhayi bathi bona yimalariya. Sengitsho laba bona abaphathi bezempilakahle khonapha kusiqindi kusigaba seGwanda bathi hhayi lokho-ke imalariya kayisiwo umkhuhlane lo wesatshelwa ngabantu. Izitsho njalo-ke iziphathamandla zempilakahle ngoba nabakhona sibulasa beke balatshwa abagulayo. Siyakubona lapha siyezwa labavela khona ngale bekhuluma ukuthi hhayi bakhona sibili abantu abagulayo, kodwa okwathi eziziphathamandla zithi imalariya.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla wake waba ngumeya wedolobho leGwanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Association ithi izifundo eziqhuba nge-WhatsApp ziqhubeka kuhle elizweni lonke jikelele lanxa kulengxaki yokuthi abanye abafundi abafinyeleli lolu hlelo ngenxa yokuswela imali yokuthenga okusetshenziswa kulinkundla idatha ngesilungu, kukanti lamagagasi e-network ayasilela. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lesiphathamandla salinhlanganiso unkosazana Catherine Jubane.
Kulama-subject athize esiwa-ofayo owakhathesi, sile English language, sile combined science, sile chemistry, sile biology, heritage studies, le maths, sile economics, le PE. Kanti-ke kusasweleka ukuthi sengezelele amanye ama-subject nxa silokhu sithola ababalisi abazimiseleyo ukusebenza ngaphandle kwembadalo eyengezelelweyo ukuthi baphatheke kwamanye ama-subject esingalawo ngalesi sikhathi, ngoba ababalisi abafundisayo khathesi ngababalisi abavolontiyayo futhekileyo nje ngaphakathi ukuthi njengoba kunabantwana abazabhala ama-examinations lo nyaka babakhanyele babafundise lalaba abangabhaliwe ama-examinations bangazibasalele emuva, ngoba i-lockdown le ayisikho ukuthi kumele kube ngani kuyapanisha abantwana, yinto ezibuyeleyo esingakwaziyo lokuthi iyaphela nini. So abantwana kumelanga bagcine sebesalele emuva sebengasenelisa ukuthi bagcine bebhale bapasa ama-examinations abo. Ngakho-ke sisakhangelele ukuthi nxa kulokho kutholakala abanye ababalisi abazimiseleyo ukuvolontiya ukuphatheka kulolu hlelo, sengezelele ama-subject sibe silokhu sifaka ama-subject sibamaningi.
Ingxaki elingabe libhekana lazo yiziphi?
Abantwana abaningi abalawo amafoni akwanisa ukuthi angene ku-WhatsApp, okunye abanye balawo amafoni kodwa idatha iyadula kakhulu okokuthi abantwana abaningi bayihlule ukuthi bathenge idatha ukuthi baxhumane lathi kulolu hlelo. But kulabo abakhona esilabo esisebenza labo esibafundisayo, hhayi luhlelo lubancedisayo kakhulu. Enye njalo inkinganyana ikhona ukuthi ezinye indawo kazila network coverage, so lokho kubangela ukuthi abantwana behlule ukuthi loba belesifiso sokuthi baxhumane lathi ngenxa yokuthi kabala network bese kusiba nzima, ngoba kayikho enye indlela ngaphandle kokuthi sisebenzise i-online teaching.
Abangenelisiyo ukufinyelela ama-WhatsApp-ke?
Abangenelisiyo ukungena ku-WhatsApp kunzima sibili kakhulu, ngoba akukho okunye esingancedisa ngakho. Umthetho uthi abantu kabahlale ezindlini, so abafundayo bonabo kuphela abalemafoni abanamafoni enelisa ukuthi angene ku-WhatsApp. Laba abalamafoni angakwanisi ukuthi angene ku-WhatsApp kumba abangenelisi ukuxhumana lathi, hhayi kulusizo olukhulu kakhulu. Silesifisa ukuthi ngabe wonke umntwana uyabenefitha ngale i-program, kodwa ngenxa ye-lockdown
ngoba uhulumende lesifiso sokuthi wonke umuntu avikeleke lathi njengababalisi lesifiso sokuthi sivikeleke labo abantwana bavikeleke
yibaphi elibafundisayo ngabasemaphandleni kuphela
kuhlelo lolu sifundisa bonke abantwana asikhethi whether ngoyemaphandleni kumbe ngoyemadolobheni kumbe ngwangaphi amalgama e-Rural Teachers Union ikhangela wonke umntwana jikelele okhonapha leZimbabwe ofisa ukuthi abe efunda ngesikhathi lesi esinzima eselockdown.
Lo ngunkosazana Catherine Jubane obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla emhlabeni jikelele eWorld Food Program izolo yethule isicelo semali engange US$130 million yokudingela uZulu weZimbabwe ukudla ngesiphangiphangi. IWFP ithi inani labantu abadinga usizo lokudla oluphuthumayo elizweni selufike ku-4.3 million. Ngasikhathi sinye nyakenye linhlanganiso ithi inani labantu abadinga uncedo bebengu 3.8 million. Linhlanganiso ithi abazadinga usizo lokudla elizweni lonyaka lokhe befika phose izigidi ezisithiyagalombili i-17.7 million. I-WFP ithi umkhuhlane we-coronavirus usudale ukuthi indlala ihlasele ngamandla ilizwe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso emela ilungelo labathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efi Dlela Ncube.
Indlala ibophile lonyaka ngendlela eyisimangaliso kakhulu. Kuhlangene khona ukuthi akuzange kwavunwa ngendlela efaneleyo kuyokuona lo umnyaka esiphuma kuwo lawo nalo esingene kuwo. Kanti ke vele kuthole izinto ezomkhonomi zingamanga kahle. Kwase kuhlanganisela lokuthi namhlanje njengoba sesihlangene futhi ngaphansi kwegciwane le-coronavirus kusho khona ukuthi abantu baphakathi kosizi abangazange bahlangana lalo empilweni kusuka mhlambe ngo-2008. Siphakathi kobunzima obukhulu, isizwe siphakathi kobunzima, indlala ibophile. Ngakho-ke kwenziwa i-World Health Organization ukuthi icele emhlabeni ukuthi kungasizakala abantu. Kuyinto eqondileyo ngokuba uhulumende weZimbabwe ngeke asabondla abantu kalamandla, kalamali, kalalutho, kalacebo ngaphandle kokuthi akhangeze izandla aphiwe. Akula kuphila okungatholakala ngabantu. Ngakho ke benza kahle ukuthi bacele imali lokudla kudle abantu.
Nxa ukhangela umumo wendlala emaphandleni lasemadolobheni nxa uqathanisa, ungathi kukhona lapho kungconywana yini kumbe kuyazifananela nje?
Awukho umehluko phakathi kwabantu abasedolobheni nabasemakhaya. Indlala lonyaka ibophe edolobheni, ibophe amakhaya. Kungahlukana ngezigaba ngezigaba ukuthi kambe impuphu iswelakala okungakanani lapha ukudla lokhuyana kuswelakala okungakanani. Kodwa into engifisa ukuthi ngikhulume ngayo ngiqinise kakhulu kukhona lokho kuswelakala kokudla edolobheni nasemakhaya yikuthi bantu ukudla sompuphu, ukudla kasompuphu, impuphu iyodwa kayisiyokudla, kudingakala izinto eziphelekezela impuphu. Nxa sikhuluma ngokudla sesimangala abantu zwe uhulumende sithi abantu bayitshayela inala abendaweni enje esitsho umumbu. Umumbu wodwa kayisikho kudla, kudingakala i-cooking oil, kudingakala ishukela, kudingakala konke okuza kwakha umzimba. Ngamuntu engenelisa ukuthi athenge inyama kakuda kudla, nxa umuntu engenelisa ukuthi athenge inhlanzi kakula kudla. Nxa sikhuluma ngokudla kasikhulumi ngempuphu kuphela. Ngakho ke edolobheni lasemakhaya usizi lukhulu okumangalisayo.
Umnumzana Efidlela Ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi eNational Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 ekwaBulawayo. Kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulezizalwane zeZimbabwe ezimbili ezibhubhe kweleBhilitane kuyona le iviki zibulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Paul Matewele obefundisa oba odokotela edolobheni leLondon, lo nkosazana Thandi Mathothobela babhubhe ngolwesibili osukwenze inani labadabuka eZimbabwe ababulewe COVID-19 kwele Bhilitane bebebane. Iphephandaba leNews Day lithi umphathintambo wezembiko kwele South Africa unkosikazi Stella Ndabeni Abrams usebanjwe ngamandla ukuthi ayekukhefu ngoba ubonakale evakatshele owaxotshwa ukuba ngumsekeli kamongameli wezemfundo ephakemeyo umnumzana Mduduzi Manana lanxa kule migoqo yokuthi kungaphunywa ezindlini kumizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Okwamanje balaleli sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu. Kumlayezelo elisithumela yona ku WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318.
Jambalaleli, ngiyalibingelela ngalesi sikhathi igama lami Nkosikhona Khuphe. Hayi, ngiyazumnanga kwathi sethu umdalalo vele lawo lenkani galaleli kambe nca umuntu ebhubhe ngolele ngomgqibelo kuze kufike isikhathi sanamhla khona kumemeza ukuthi ugogo lo ubulewe yi-coronavirus. Anjabona ukuthi vele isimemethekile eZimbabwe, vele izafika langaphandle khonapha emakhaya. Hayi, abantu bedrobheni sebephele vele sebesevalweni zibili. Okunzima sukuthi umnankagwa vele utshengise ukuthi umdalalo vele funa abantu baphele. Hayi, engenzi so nxa ukuthi kakwanisenakaphume kungena abanye abantu.
Mina ngingajabula kakhulu uma ngezothiwa ilizwe lalithi nezaselilelayo imali ekhona ukuthenga kuwo wonke amazwe. Nathi kwenza ukuthi sithube kwazi ke kudla ubusha belizwe lethu. Sikhathile nalokho esibhizi sithuka ngaphandle lapha sibizwa ngezinja nangamakwerekwere. Sicela ukuthi besitshele ukuthi imali yethu bayifaka nini imali. Sicela sibuzele ukuthi imali ibakhona nini elizweni lakithi. Sanibonani Studio 7, mina ngobusane osibanda ngilapha nje eGoli. Ngiyocela ukubuza nje ukuthi kanti yethu imali yobuya nini eZimbabwe nje ukuthi lisibuzele ukuthi lizela ukuthi lizawalini nemali sesikhathi lathi lokhu esibhizi sihlele apha eGoli la.
Sanibonani Studio 7. Hayi, thina siyaphila. Ngikhuluma ngisegogwe ngumama. Into esizwisa ubuhlungu ngomkhuhlane lo siyawuzwa shuwa ukhulunga emaradiyeni ukuthi ke sibone abe-health labo bake bazosifundisa ukuthi sizivikele njani. Asibaboni okutsho ukuthi vele thina hhayi siza kufa siphele ngoba nxa ungalalelanga irediyo kathesi amarediyo aselamabhatho ukuthi ulalele. Nxa ungalalelanga irediyo akulalifo esiluzwayo bakithi zihlobo zami abazama be-health bake babuye ngapha egogwe basifundise phela lathi uwenzela ukuthi lathi senze khonokho esiyabe sikutshelwa. Nxa kungazaba bekhona eduze akutho ukuthi siyafa thina. Siyafa shuwa iqiniso elipheleleyo ngoba kasiboni lutho ngitho lokuthi ngababuya basitshela ukuthi senze njani. Sizidingele nxa sikukwanisa ukuthola khonokho okuyabe kumele sikusebenzise sisebenzise njengakhonokho. Ngiyabonga, ngicela ukuthi kona liyifikise labo bezwe abe-health ukuthi hhayi kababuye ngapha egogwe bake bazosifundisa sisemaruzeva lapho esikhona. Ngiyabonga basakazi.
Ngiyabingelela nami emsakazweni okhulumayo uJustin Abamzelangathi. Nami ngiyawufaka umbono basakazi bakithi ukuthi ngoba siyabona uhulumeni wakithi uyazama ukuthi ancedise umphakathi ngokubonisa ukuthi awuhlale emakhaya ungaphumi phandle ungahambahamba indawo yonke. Kodwa-ke kuba nzima kakhulu ukuthi uhlale ekhaya ube ungenakho kuhle ngoba okwenzekayo kumanje bekuvaliwe amabhenki. Yebo, sesibonga-ke khona ngoba nakho sokuvulisa ukuthi amabhenki bekwazi abantu behambe bethatha imali zabo nabathunyelela imali bekwazi ukuhamba beyithatha futhi ngoba leso simo leso besesizima kakhulu ukuthi sizophila kanjani kumbe abantu bazophila kanjani ngoba awukwazi ukuphila ungenayo imali yokuthi uyodinga ukudla. Kuba nzima kakhulu. So siyabonga kakhulu uhulumeni uma ngabe sithethe isinyathelo sokuthi akavulele abantu behambe bothatha izimali zabo bekwazi ukuthenga okuthengekayo. Bese ngiphawula futhi nakulokhu ukuthi amaphoyisa engahlukumeza abantu ngale ndlela esesingizwa kumbe sesiyizwa sikhulunywa umuntu ongumama noma ngithi udadewethu okhala ngokuthi bekuyathengela umama amaphilisi wazithola asevalelekile kakhulu. Khonokhana kuyabe sekusihlukumeza njengomphakathi ngoba sibhekele ukuthi wena amaphoyisa njengabo njengabaphathi bethu bebe yibo abasivikelayo noma bebe yibo abasisekelayo kodwa uma sebesihlukuluza futhi noma sebesihlukumeza ekubeni sivele sihlukumezekile kakusinto i-right lokhuyana abasakazi bakithi ngoba umuntu uma ngabe echaza eyiphethe ne-proof ukuthi nakho ngibuya endaweni yokuthi ene into e-serious akusiyo ukuthi umuntu ubehamba mhlawumbe ezihambahambela nje uyathengela umuntu ogulayo i-medicine yakhe ukuthi ekwazi ukuphila so siphi isidingo sokuthi evalele ngoba phela sivimba abantu ukuthi bengahamba emgwaqweni sibalekele ukuthi bengafi abantu ngekholona mase sivimba umuntu ephethe imedicine yomuntu ogulayo sithi akafe lwa muntu manje isidingo sokuthi sivimba umuntu yisiphi angikusekeli lokhu nabasakazi bakithi
sabonani kustudio 7 okhulumayo ngoLloyd Masuku ngisuka enkayi kodwa manje ngisegoli lami ngibeka umbono wami ukuthi please abantu abazama ukulalela behlale ezindlini ngoba i-corona iyabulala lathi sinje lapha egoli sihlezi ezindlini i-corona iyabulala please sicela lizame ukuhlala ezindlini kodwa ekunzisa ubuhlungu ukuthi amapholisa athaya abantu akuthaywa abantu kuliwa le corona abayekeli ukuthaya abantu amapholisa kubhekwane le sifo lesi esikhona beyekele ukuthaya abantu amapholisa ayenza umsebenzi wayo engathayi bantu bebhekane le sifo lesi kuphela abantu behlala ezindlini zakithi beyiqoqe abantu ngoba isifo lesi siyabulala njengoba sesiqalile ukungena so sesingeni abantu abazama ukuzinanzelela gezi zandla ngiyabonga
salibonani zihlobo zikathixo indawo ezijiyetshiyeneyo manje ezomhlaba egameni elihle lenkosi yethu ujesu ke izihlobo zikathixo ngiyikhulekile ekukhulekeni kwami ngikhathazeke kakhulu nalabantu abasendaweni yasesouth africa laba bantu abasendaweni yasesouth africa ngibone kuvuka umsindo kakhulu but ingani umsindo lo ngowabantu bamazwe ebizweni lenkosi yethu ujesu kristu ngemva manje kokuphela kwalo mkhuhlane sibone kuvuka umsindo omkhulu kakhulu but ungani abantu bamazwe abasafunakali ukuthi alibana ngabo abakhona but endaweni South Africa. Sikhulekile sakhathazeke emoyeni. Umoya kaNkulunkulu wasuchaza ukuthi abazane kabakhuleke ngokulamandla. But bekhulekela isimo sokuthi abantu bengafa but bevulawa but kusendaweni yase South Africa njengalokho kuvamile. Abathi xenophobia. Sikhulekile sabona xenophobia iqala phansi endaweni yase South Africa ebizweni lenkosi yethu Jesu. Kwasokuthi akuvinje lolulaka but olulethwa nguSathane but ukuthi uSathane manje uyafisa ukuthi alibana ngakho igazi liyachitheka, igazi liyachitheka. Ngikhulekile ngabona manje umuntu wes azane adinga qhokile ngaphezulu but ngabuza umoya wathi Satanism ehlanyelwe endaweni yase South Africa kakukhuleke kulamandla kukhuzwa lumoya but umoya we Satanism ozayenza ukuthi abantu beAfrica bengaboni ngasolini abantu beAfrica but babeqalisa ukusolana manje inxa yokushela kwabo ebizweni lenkosi yethu Jesu kwasokuthi akukhuleke kulamandla but kuvinjwa lento but ngilethula abantu ukuthi abazili ukudla insuku zisiba zintathu but bekhulekela isimo se-xenophobia engaqala phansi eSouth Africa ngemva kokuphela kwalomkhulu mkhuhlane sibona abantu beyethukile kuphela umkhuhlane but ngasembona sokuthiwa abantu bamazwe abaphuma endaweni eSouth Africa but ekuphumeni kwabo bazaphuma ngomsindo kuza kuba lomsindo omkhulu umsindo lo uza kuba khona ube mkhulu but uduma indawo yonke izwe lonke leSouth Africa but kubulawa abantu abasuka endaweni zaseZambia kubulawa abantu abasuka elizweni leZimbabwe kubulawa abantu abasuka eMozambique kubulawa bonke abantu abasuka eMalawi but ngizwile manje kuthiwa intando yeSatanism efuna ukugina igazi engabomo phakathi kwendawo yaseSouth Africa. Kulo moya weSatanism ongenileyo ufuna ukuthi alibana nga uyangenisa ukuthi kube kuchithwa igazi ungahlalahlala isikhathi kuchithwa igazi basokuthiwa kuyakhulekwa lokhu abantu bezile ukudla 3 days but bekukhulekela lokhu ngingakuthi le nto le iyafika ngizwile kuzwakele manje kusiba lomdumo omkhulu but umdumo lo mawuzwakele ngezwa yazi kuvela abantu but bephethe izingqamu abanye bephethe imbhobho but abanye bedubula but kungabanye abantu bomthetho but abanye kungani ngamasosha but engagqokile impahla zobusosha bengagqokile impahla zamapholisa but kuyikwenza kwabantu abagangileyo but ebizweni lenkosi yethu Jesu kwasokuthi akukhulekwe kuzile ukudla izinsuku zisiba zintathu
Lawo ke abengamazwi enu lina balaleli elisithumela wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 siyabonga
Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane Inkampani eyiyo enkulu endizamtshina kuzwekazi le-Africa i-Ethiopian Airlines ibikwa ilahlekelwe yimali edlula ingxenye yebhiliyoni lamadola kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa linkampani ithi ilethemba lokuthi ayisoze ingene engozini yokuswela imali ngoba isithuthukisa ingxenye yayo yokuthwala impahla njengendlela yokuthola inzuzo. Ilizwe le South Sudan lele Malawi asibike imfa yabantu bakuqala ababulewe ligcikwane le coronavirus kulawo mazwe. Kesikhangele esivela kwele Melika. Kubikwa sokubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezilithumi lambili kwele Melika ngesikhathi ingcwethi zisithi umkhuhlane lo usufika lapho osuzaqala ukwehla khona. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ingcwethi zisithi inani labensundu abahlaselwa yilomkhuhlane lilokhu liqansa lisiya phezulu. Usibalukhulu wedolobho leNew York umnumzana Mario Cuomo uthi inani lababulawa ngumkhuhlane lo liyaqansa kodwa abathelelwa igcikwane lecoronavirus liyehla. One Steven ethi Ghetto Pain. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje. Sokuqhamuka emkhuhlane ucathangelwa ukuthi ungaba yi-coronavirus eGwanda wabulala abantu abahlanu lanxa abanye besithi imalaria. inhlanganiso ye World Food Program izolo yethule isicelo sesiphangiphangi esemali engange $130 million yokudingela abalambayo ukudla eZimbabwe. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.